Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku4 Mabasa 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezaphu selikhuthaze uZulu weZimbabwe ohlala kwele South Africa ukuthi aphume ngobuningi ayitshengisela phambi kwesonto yesikhonzi sikamongameli Mnangagwa umnumzana Hubert Angel eJohannesburg ngolwesihlanu, lapho azakuba lo mcimbi khona.
Ingakho ke thina sinxuse umuntu wonke waseZimbabwe, not abebandla lezaphu ngoba kulandi lezaphu lo, ngomuntu wonke waseZimbabwe ukuthi sizotshengisela sibonise ukukhonona kwethu ngento eyenziwa ngabantu laba.
Ibandla le-CCC lithi isigaba se-Country Park asiyi kubandla le-ZANU-PF lanxa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ethembisa izakhamizi ukuthi uzazixhumanisa lamagagasi e-Wi-Fi zingamvotela kukhetho oluzayo.
I-Country Park izathathwa yi-Citizens Coalition for Change, ngeke yathathwa yi-ZANU-PF ngoba esikubonayo kathesi yizithembiso kuphela ezikaMthuli Ncube, akula lutho okubambekayo esikubonileyo.
Izakhamizi ze-Igusi eNyamendlovu eMathebelele North zithi sezitshaywa ngumoya okwamanje kulandela ukuhlaselwa ngabadinga abathakathi abaziwa ngokuthi ngotsika mtanda kumaviki ambalwa edluleyo.
Kudala abantu laba be-operator iminyaka leminyaka lokho ebesedlula kithi bethathela abantu izakhamizi inkomo, bethageta obhoko inkomo, bebathathela izifuyo, bebathathela lezimali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezaphu selikhuthaze uZulu weZimbabwe ohlala kwele South Africa ukuthi aphume ngobuningi ayetshengisela phambi kwesonto yesikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Hubert Angel eBoksburg eJohannesburg ngolwesihlanu phezu kokuthinteka kwakhe kumisebenzi yenkohlakalo evezwe ngumsakazo we-Al Jazeera. U-Angel obelomunye umhlangano ngeviki edluleyo ubikwa engomunye walabo abathinteka kabanzi kule documentary. Ukhangelelwe ukwenza umbuthano ngolwesihlanu kulandela omunye omkhulu ewawenza eDubai. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amathuba okutshengisela kwelakithi siyancipha, ibandla elibusayo liyabulala lokubulala abantu nxa bengatshengisela ekhaya. Thina njengebandla sikhuthaza abantu bakithi bonke abasemazweni ukuthi basebenzise amathuba atholakalayo lapho kungela khona ukuncindezelwa kwabantu ukuthi batshengisele kubo bonke laba abaphathekileyo kudaba lokuweba ezomnotho, especially laba abaphatheke ngodaba lwe-gold looting evezwe i-Al Jazeera. Ingakho-ke thina sinxuse umuntu wonke waseZimbabwe, not abebandla lezaphu ngoba kulandi lezaphu lo, ngomuntu wonke waseZimbabwe ukuthi sizotshengisela sibonise ukukhonona kwethu ngento eyenziwa ngabantu laba.
Ukutshengisela lokhu likuqoqa kwele South Africa kuphela yini kumbe kukhona la kwamanye amazwe?
Sinxusa wonke umntana enhlabathi, wese mwana wevu, kwese kwamuri, yonke indawo, ngabe kuse-South Africa, kuse-England, kuse-Canada, kuse-Europe, wonke umuntu akabophe ijambo, kayihlome, ihlasele. Sesikwalile lokhu thina, siyakwala, siyakuphinda njalo siyakwala. Laba bantu abantshontsha umnotho welizwe, omama besifa bebelethe ekhaya, abantwana besifa ungela mithi, ama-pensioners lama-veteran ethu esifa bengela lutho abalutholayo besebenze gadala leminyaka eminingi, kodwa sibona abafana abangasebenzanga lutho bembuluza ngey'mota, bembuluza ngezicathulo, betshengisela ngegolide. Enough is enough.
AbeZANU-PF bathi ifilimu le iqoqwe izitha zabo ezi zama ukungcolisa ibandla labo phambilini kokhetho.
Hayi, lokho sikujwayele, vele besikukhangelele ngoba konke okubi ebakwenzayo bezano bayadinga lo muntu abangamsola, baza kuthi lokhu ngama-sanctions pheceleze, hayi lokhu kwenzela ukungcolisa thina. Bona abavumi ukuthi vele bangcolile, thina siyabazi bangcolile. Balamacala bazo bakuvuma ngo-2017 bekhipha uRobert Mugabe, but bona hayi vele ube sebenza lamasela lezikliwe, kodwa jiki-jiki uzakuthi bazowujika bethe ngama-sanction. Khathesi bayakwala lokhu, bathi hhayi ngobani abafuna ukusingcolisa. Asoze sikumamele nalokho ngoba siyazi ukuthi ngabantu abazingcoleleyo, bala macala wabo bakhuluma bodwa kumavidiyo.
Alo-ke ngumnumzana Msongelwane Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
inkonzo. Kwezokhetho ibandla le-CCC lithi isigaba se-Country Park asiyi kubandla le-ZANU PF. Lanqa umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ethembisa izakhamizi ukuthi uzazixhumanisa lamagagasi e-Wi-Fi zingamvotela kukhetho oluzayo. Uncube bekhankasa e-Country Park ngomgqibelo. Isigaba se-Country Park ngesinye sezigaba ezabunjwa kakutsha kulandela inani eliphansi labantu ababhalisela ukuvota kulesi sigaba. Sixoxe lo mnumzana Swithan Chirohotsa, isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
I-Country Park izathathwa yi-Citizens Coalition for Change, ngeke yathathwa yi-ZANU PF. Ngoba esikubonayo kathesi yizithembiso kuphela zikaMthuli Ncube. Akula lutho okubambekayo esikubonileyo thina okwenziwa nguMthuli Ncube ngaphandle kokufaka izithembiso. Ye, kuyokuthi ukhansela obevele khona e-Country Park, ukhansela owe-ZANU PF, kenzanga izinto ezibambekayo kulezi zinto ezinje. Okwakathesi izesa ayikho e-Country Park. Izinto ezakhiwa e-Country Park izesa akula, sebeze bethenga ama-solar panel bezifakela ugetsi. Kuyokuthi amanzi e-Country Park katholakale, abantu bathatha amanzi emgodini, ayikhona esiboranini, emgodini. Sithi amanzi anikezwa abantu kwakathesi angcolile, kahlambulukanga amanzi lawo, vele kahlolwanga ngabantu abaqeqeshileyo. Kuyokuthi inyoka ezivela egangeni, inyoka leziningi and abantu abaningi sebesaba ukuya ezindlini zabo, ukuhlala ezindlini zabo besaba inyoka ezingabaluma. Konke lokhu Mthuli Ncube kazange akhulume ngakho. Akhuluma ngakho i-Wi-Fi, i-Wi-Fi ezafuna ugetsi ukuthi isebenze, i-Wi-Fi ezafuna imali ukuthi isebenze. Kuhle kukhanye sobala ukuthi ngumuntu vele odlala ngengqondo zabantu. Angikholi ukuthi i-Wi-Fi ingaqathe kuyedlula i-drainage system lokhipha izinyoka luma abantu e-Country. Abantu bengabanjwa amehlo ngabe ZANU PF abanika izithembiso ezingasoze zi.
Manje njengoba umnumzana Ncube yena ethembisa ukufakela abantu i-Wi-Fi lokunye kunjalo, lina njengebandla ozanqoba uyenelisa yini ukuthi ayenze khona okukhulunywa nguNcube?
Okwamanje engakutsho ukuthi sile program esifake edolobheni encedisa abantu abagogekileyo. Silama Wi-Fi mbona afika 20 ukuncedisa abantu abagogekileyo edolobheni. Iprogram le ikhokhelwa ngumama uTsepiso Mpofu, onguye okhokhela iprogram le eyama Wi-Fi ebantwini abagogekileyo. Into esuke yabanzima e-Country Park ikuthi kwaba liphutha ukuthi kube lo councillor we-ZANU PF. So ukuthi yena asesayinele amaphepha ethina singabe Citizens Coalition for Change, sibona ukuthi into engaba nzima ukuthi esenzele. So thina singaze sithole i-city yena leyo, mbonani kuza kuba lula ukuthi sifake leyo Wi-Fi. Kodwa thina siqakathekisa ukunikeza abantu amanzi lo gate kube i-Wi-Fi ibisivuya ngemuva. Abantu be-Country Park amanzi abo abanatha ona kahlanzekanga amanzi lana, amanzi angikhona athathwa emgodini, imgodi elengcekeza.
Alo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo ubekhuluma icingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Izakhamizi ze ayigusi engamendlovu eMatabeleland North zithi sezichaywa ngumoya okwamanje kulandela ukuhlaselwa ngabadinga abathakathi abaziwa ngelokuthi ngotsika mtanda kumaviki ambalwa adluleyo, njalo bathemba ukuthi abasoze baphenduke futhi ngoba besethusela izakhamizi njalo bezithathela izifuyo lemali. Okuningi asikuzweni kusithandekile Mhlanga weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esinye isakhamuzi salindawo, umnumzana Decent Ndlovu, uchasisa okwenziwa ngotsika mtanda laba, athi basebenzela endlini kaSobhuku.
Kulabantu okuthiwa ngotsika mtanda. Kudala abantu laba be-operator iminyaka leminyaka lokho besedlula kithi bethathela abantu izakhamizi inkomo, betageta ogogo enkomo, bebathathela izifuyo, bebathathela lezimali. Izinto zonke zona lezo zenzakala kulo MP, lo councilor, lenduna, lo sebhuku, lo mlisa, lamapholisa eduze abayibo abaclear lezo nkomo. Kodwa ngihambile mina ngaya ba challenge labo bantu. Bakade besebenzele emzini kaSebhuku lapho kade bethathela khona inkomo zabantu. Beroba abantu egcekeni into emgceke ngaba challenge personally ngeyi-1 bona bangu-5 othika mtanda labo leza khamizi zazifika about 20 something. Bathi sokuntambama bathi komunye umzukulu omunye ugogo abasebemthathele ngangimdefender abasebemthathele inkomo ezimbili bathi bayaxolisa ngaleso senzo sabo esokumbizela inkomo ezingu-2 le-$100. So inkomo lezo kabaseyi kuzithatha ngoba bebezama iqhinga labo basemsebenzini baphandela abantu babo.
USobhuku walindawo unkosikazi Grace Mpofu uthi abantu abaphoqwa ukuthi baye kubotsika mtanda.
Kuze bengene lapha ngabevunyelwe ngumlisa lenduna siphonge ukubukela kuphela babo. Abantu bona bebathande bona abantu besigakeni. Bavumelana mina ngize kangange uSobhuku ngiyabe ngikhamela abantu. Aba kuvumela nayo into esebeyikhiphi ukuthi bakhonze ukuthatha kuphela lawo ngamangane alithatha abathathi bayavumela siyebukela athi singabantwana kulo bani kulo ngithi kuSebhuku kulisa induli thina sokuthiwa lingayali nxa befunwa ngabantu.
Lokhu kugcizelelwe ngukhansela Johannes Sibanda wakulindawo, yena othi uhlupho lolu alusabhahanga esigabeni ngoba abantu laba sebahamba.
Kuzekwabo kuzihlupho zabo kumbekwabo kuzidayela izinto ngokuthanda izinto bayahamba kodwa sibatsheni sabafundisa la amalungelo abo ukuthi akula ngicela umuntu ongafosa umuntu sabanika futhi nenamba zamapholisa ukuthi ngazo kunzima ubone ngane nenzima uyadeba lolu qinwa kupho lwakhe sedinga ukuthi aluba kuthiwa ungena indawo yonke but sebesibasele la kuba ngitokoso abantu bazithandela nganeza umuntu ngohlupho lwakhe uyabhadala nzima kuyakufana nokuthi umbungayo kudokotela akuthathe ukuthatha but sebesibatsele ukuthi laba bengabalinganisi la madokotela kwesinye sesibatele ukuthi njalo angamasalamisi manje abantu bakithi bakhanye ngentolo ezibazithanda.
Umnumzana Ndlovu uthi ngempela abantu bayazikhethela kodwa kulokwethuselwa njalo kufanele befundiswe amalungelo abo ukwenzela ukuthi kube lokuthula esigabeni.
Izakhamizi ngazama ukuzibonisa manje kulabanye abantu abadali ukuthi noma ebona ukuthi lento le imusa egodini, njalo esebezwile lama video lama clips amanye ama audios engangibathumela wona kodwa ngaya ngafonela umsakazweni ngapha ekhaya banjela ukuthi kuyabophisa umuntu onjalo liyam reporter, but siyamangala abantu laba lokho beqhubekela phambili bengafika bayethusela umuntu njengoba abantu bayethuselwa kudala ngalesana isikhathi sokudlakela olwakela bakhona ngama 80s abantu lokho besesaba kungafika umuntu abayethusela ukuthi liza kufa lonke lapha lingekele ukubuya kutsika mtanda. Abantu bayahamba, abanye behamba ngoba befuna njalo besilwa labanye omakhelwane besenzela ukuthi bayeqanjwe ubuthakathi, abanye behamba ngoba kuthiwa ungasala wena ungayanga khona uLondofa, ungahamba wena kwathi ungayanga ufika kuthiwa uLondofa. Wonke umuntu kula muntu osele ohambileyo khona ngale wonke ubhataliswe ukubalisela laye uSebhuku lapha abagangela khona laye bekufuneka inkomo ephilayo kuye emzini wakhe. Ya abantu bakhonjelwa ngemini ukuthi ubani uyaloya, abanye sebeze befisela labo nina abaqanjiweyo ukuthi baloya bethi ngangcono zonke izalukazi eziqanjiweyo zife zonke ziphele du bazingcwabe amaviki wonke. Kulokho kuphuma ebantwaneni bezakhamizi, abantu sebexabana ekhaya, sebelwile futhi kathesi nje besanda kusuka, abantu sebelwile futhi ngayo leyo ndaba yokukhombela umuntu ukuthi uthwe ngumthakathi.
Omunye umhlali walindawo wesifazana ubikwa ubesexotshwa kulindawo ngoba kuthiwa uyaloya. Asenelisanga ukukhuluma lenduna kanye lomlisa walindawo ngalolu daba. Ngimele Studio 7 ngise Washington, ngingusithandekile Mhlanga.
Siyabonga Sithandekile. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi umthuthisi womthethwandaba weHarare umnumzana Mugobe Muringani ubotshiwe izolo esetheswa icala lokukhulula izibotshwa ngokungekho emthethweni. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ukhetho lwebandla leZANU PF ama-primaries awenziwe ezigabeni ezimbili eHarare azaphindwa njalo ngoba kwaba lodlakela lokuthulibezela. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kile bakithi lonke ithoka zonke jikelele esiloko silalele ezekuseni. Siyabonga bakithi bangela basiphekela zona tinje kangiqalisele enkulumeni yonke wethu loti izaphu iphelela emathebeleleni kuphela okuyikho kuyenziwa amarapi iliqiniso. Izaphu ayifuni ukufesa iqiniso lokuthi ayilasekele kumbe ayilabantu abayilandelayo emashonaland, yona isemathebeleleni emashonaland ngale bayenzwa kwabo okutshontsha khona kwesikuzwayo qhamuka manje lokugcwala sizuza. Izaphu ilothando lwabantu kodwa ayilivumi iqiniso lokuthi khona yona iyefana le MRP ilwela abantu emathepheleleni, iyenza sengathi ilwelizwe lonke. Akukho kanjalo engiyikwanisi amashona kulaleli lodwa elingafuna ukuthi khona iNdebele liphathilizwe lelana ngoba soze betshontshe kahle. So kuyafana abantu bakhitha iqiniso asiliyeke njengoba linjalo. Abantu bezaphu abayekeli ukuloke bethi balwela iZimbabwe yonke, abakhuluma iqiniso ukuthi balwela abantu bakubo and bona balosekelwe abantwini bakubo okufanayo nje ne-MRP.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga ngomsebenzi. Sibingelela abalaleli umsakazo, silusizi kakhulu ngokuzwa abantu bezanu bepheka amanga angaka bethi abantu abe-CCC babophise uJob Skhala ngendaba zokuthi bayesabuthu le-support. Lowo muntu wezanu opheka leso story leso leyo nkulumo leyo, hhayi usaseyingane akakabona ukuthi abantu bakuphi. Uyekela ukusitshela ukuthi bona beyizanu baluta lonke igold le-Diamond besiyalithengisa emazweni bethatha imali befake ezikhwameni zabo bengalandaba lokuthi ingane yeZimbabwe izophuzana amanzi awekho emadamu, kodwa begijimela ukuthi becabani bangaqhatha i-CCC ama-leaders e-CCC elodwa kuthiwa omunye uthi ule support kulo munye, omunye ubophisa uJob Skhala ngoba ule support. Bayitshela bani leyo nto eyibungane obungaka? AmaZimbabweni asehlakaniphile, i-cheap politics yabo leyo ababeyenza kudala ngeke balunge. CCC manje basebenzisela ingqondo, akulamuntu uyavotela izanu yamasela le, akekho olengqondo. CCC lonyaka ayila challenge, makuthiwa kule election okuthiwa ikhona i-free and fair election lonyaka bazabona amazonke. UChamisa ewina more than 70% or more than 90%, le 10% kuyabe kungabangani bakhe umnanga kwaba bemvotela bonabo atshontsha lapha igolide kuphela. Siyabonga
basakazi be-Studio 7, sanibonani kanye nabalaleli ngokunjalo. Angihlale phezu kwedaba angachikhani, ngiyakhumbula ngo-2017 makususwa umgaba esikhundleni, bathi laba bamsusayo bathi sokunezigebenga ezi around upresident, yikho bemsusa esikhundleni. Sesibona le nto yayenzeka ngo-2017, nansi Al Jazeera isisikhiphelile khona, sesikubonile ukuthi kunabantu abasebenza lo president welizwe kube yibo abatshontshela ilizwe, kwayena la upresident u-involved ekutshontsheleni kwelizwe, umnotho welizwe nje ubhidlika yonke into eZimbabwe ingahambi ngenxa yokuthi kulabantu abasarounded upresident kanye naye upresident abatshontshela ilizwe. ezibakwa kulanto ehambayo izibedlela zilamithi umgwaqo ifile oteachers ama teacher waholi ama nurse waholi kodwa mabethu bafuna imali kuthiwa ama sanction kathi ke akula ama sanction ama sanction ama sanction ukucatsha ngomunye ilizwe litshontshelwa ngwena lothu ngumholi wa labangani bayo hayi kariza yini ngabe nje kuthi yena uyacabanga kahle uvele ongafanelanga dinga ukuthi ezeswe ube fanele ukuthi yena azicabangela azifikele ngoba ubugwelegwele bakhe bonke sobubona ke
yebo studio 7 lapho nje ngiyalibengelela abantu nomusa hey lapho ezimbabwe sesikhathazekile mina nginesimanga labantu wakithi esindebeleni lapho wayakhala ngomnankaza ukuthi ibhalagwe waceda abantu ebhalagwe kodwa kathesi wabhizi ngayo angikwazi kumbe kulo omnankaza wayi-3 kumbe wayi-4 angikwazi ukuthi wafunani nje kuye yeyi kumbe yiwo amalembu awo lawo ahambayo kumaprofiti awo lawo ejohani maswe lawo ngabe segoke intsaru nemakhepisi iingqondo zisezithathu kuthiwa abantu kakuthandazeli ilizwe wona abantu bethandazela okokuthi sibulawe omnankagawini abantu wakithi nje hayi 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 wathi amashona la amashona ayenzeni wona yiwo abhizi namnankaza kodwa umnankaza kuthi ugwalise ibhalakweli ngomnankaza onjani lo akawakwazi nika amakhwapha abantu esindebelezi angapho ngokuthethisa amashona amashona omnankaza wasamfuna wona yiwo amfunayo kona
hayi mina ngimangazwa ngabogogola kulabo kathi bona basuka nini ezikhundleni barizena nini imisebenzi kambe abantu abahlala ezikhundleni beze beguge becine bengasaboni amagama abangcolile kathi into abayisaba ukuthi bethiye izikhundla yini ngokungabhekisisa intsha laleyo ntsha yezanup f kayisebenzi abasuke ezikhundleni babhodabhoda yonke indawo omthuli ncube sevotela of ngapha betshontsha izimali ngapha sebefuna ukuvotela of utshela abantu ukuthi uzobayenzela i-wi-fi yamahara i-wi-fi yini le mpilo yomuntu ungaqathanisa i-wi-fi nempilo yomuntu abantu bengahlala bengelayo i-wi-fi into ebalulekiye empilweni impilo yomuntu ukuthi abantu baphila ngayo bayasebenza na imali balayo na nothi ukutshela abantu nge-wi-fi yamahala bazothi bengela amafoni behluke ukuthenga amafoni ekhaya lona ilizwe lehluke ukuthi libayizele amafoni bekutshelwa nge-wi-fi i-wi-fi badla yona le wi-fi yamahala abantu bakithi kabake beyekele ukurojwa ngamasela wezayo abantu bakithi bevuke bevusa umqondo ilungiseni ilizwe ilizwe libe rayit manje umhlaba wonke uyakhala all over ukhala ngokusela benkomo inkomo zitshontshwa yibo banabo omnankaba bogawulela abotuze yibo abatshontsha inkomo kodwa kwenkomo siyakustopa okwenkomo ozazi ukuthi wavula ibutha yenkomo zokusela siyakustopha okwenkomo ngeke sisebenzele amanye amatu lokho siyakustopha lo ngeke sihluphekele kuo
emsakazweni kastudio 7 ndinjani kuloo ndoda okhuluma ekuseni namhlanje kuthiwa ngubheka impilo wathwathi othe izaphu lemthwakazi zikhankasa emathebheleleni hayi yeyona umbono wakho ye siyawuzwa mpela kodwa thina nje emthwakazi vele savele saphumela egcekeni ukuthi thina sikhankasa emathebheleleni kuphela ngoba vele silwela abantu basemathebheleleni kuphela angeke sikhankasa emashonaleni mase sikhankasa emashonaleni base sikhankasa silwela abantu basemashonaleni thina silwela abantu basemathebheleni abancindezelweyo ngomunye umhlobo so kumele kuzwisile ukuthi thina singamtsimi MRP Association National Party silwela abantu basemathebheleleni kuphela wonke umhlobo osemathebheleleni siyabulwela lapha hayi izaphu ilo izaphu lokuthi national kodwa ikhankasa emathebheleleni kuphela hayi izaphu vele isinto yafayo nje liya MRP izenzela abantu ezingcono hayi izaphu hayi izaphu vele iyinational nje ngomlomo kodwa ngezenzwa kula nto eyenza phela izaphu
ndingelela enkundleni lingabe litshona njani lonke basakazi ngithemba litshone kahle hayi ngiyamuzwa ugawule lapha uyahlafuna akufanani mnumzana gawule ngabe kuthiwa khona ezimbabwe umongameli engayenza amacala esesihlalweni uma esephumile uyabotshwa ngabe umgabe wabotshwa ngoba umgabe ngumuntu owaguguda abantu ebabulala abantu ngesikhathi segugurawunde esebenzisana labona laba abaphetheyo manje yindaba umgabe engazange wabotshwa ma kuyikuthi umthetho usebenza ngaleyo ndlela lalowo phetheyo ngicabanga ukuthi umthetho ngabe ufe ngabe kazange limfake amasotsha azange amfake esikhundleni ngoba naye ulawo amacala unawo amacala kodwa-ke into eyenza laba abantu bengaphumi ezihlaleni baze baguge babalekela wona lawo macala ukuthi kube sokuthiwa hhayi segugile engakabotshwe ngoba segugile umbuzo enginawo nanku umuntu engathi esegugile ekodlwengulwa wenziwa njani uyayekelwa yini ngokuthi segugile ngicela umphendule khona lapho gawule
studio 7 sanibona ndiyaphila ngolise bonke abalaleli semakhaya kanye nomthawa zonke ejile. Bengithi ngiphendule lo unkomo lo wabekhuluma ngokuthi zani right, themisa abantu into eziright and yenza kahle. Zana wena baba, siyazi ngamani ningabathengisi bakithi esindebeleni kodwa dlanini kahle imali ezana. Not at least tshela ukuthi abantu baphila kahle eZimbabwe sihlupheka kangaka. Kumanje sisemazweni kungenxa yezana. Kodwa-ke lina asizazi litholani kuzani. Liyayincoma lithi right. Kunini izane yabusa? Kumanje nabo-40 something years. Lutha ayikho into yakuyenzela yabophapa mani bantu bezindebeleni. Alikho ishona eliyofaka ushintsho kithi ebantwini besintwini. Liyangakhohlwa izanini.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owayengumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukuzinikela emapholiseni awe-New York lamhlanje kudaba lwakhe lokufumbathisa untombazana aya laye emacansini ngemali yokhetho. UTrump ulamanye njalo amacala adlula angamachumi amathathu akhangelane lawo. Izolo usuke edolobheni leFlorida esiya eNew York ukuyazinikela emapholiseni lamhlanje ekuseni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Ukubotshwa kukaTrump kuyinto ekhangelwa ngabantu baseMelika ngendlela ezitshiyeneyo. Nxa useceleni likaTrump uzavumelana loTrump ukuthi yi-politics. Kodwa lapha mna mbona ngani iNew York lapha abotshwa khona balandela umthetho, ngoba kungubani lobani obekwenzile ekwenze ngesikhathi se-election njengendlela akwenza ngayo ukuthi ubhadale umuntu ukuthi athule ukuthi akhulume, wayevalani nxa kungayi silocha. Leli licala kumele ukuthi lithonisiswe lifake phakathi komthethwandaba. Njengoba ekotshwa angithi uzafakwa kumthethwandaba kuze yakutsho ukuthi umthethwandaba wona umbona njani. Ukuthi athi yena yi-politics kuvele kuyikuhlala kwakhe, yindlela aveka ngayo loku wangena ku-politics. Yonke into ayikhulumayo uma abantu sebemphendula kumbe sokungani sokumbalekela sokumtshekela uthi yi-politics, hhayi sizabona. Ngoba laba abantu abavoteleyo, ijuri le evotelweyo, icungile yabona okulethwe phambili kwabo uthi kuyinto emangalisayo kumbe kungumonakalo omkhulu ukuthi uTrump angabotshwa kumbe engabotshwa.
Manje nxa ukhangele wena ubone ngani akusoze kubangele na ukuthi kube lodlakela njengalokhu okuthiwo ngabanye abantu abathi lapho nxa ihamba imithethwandaba kuzaba lodlakela yena ngokwakhe uTrump ayelutshotshozela.
UTrump nxa sonke isikhathi sesendaweni lapha angamanga khona kuhle usuka aqoqe abantu ukuthi kube lodlame kube lodlakela, kodwa abuya khohle ukuthi kungonakala kuza kuye futhi kumlethe kumthethandaba ukuthi yena nguye owatshotshozela abantu ukuthi kube lodlame. Kwalesi sikhathi mbona ngani udlame lwangkhona lunqoze lube khona, alusoze lube yilolwane olumangalisayo njengakuqala lolwaluko lukaJanuwari 6. Abantu sebekhathele, labanye labo sebevula amehlo sebebonile ukuthi ubaba lo kantina wahlala engofuna udlame ngonjani. Ukuthi abanye abantu kathi sibabotshiwe basemajeli, abanye balindele ukuya emajeli ngenxa yokuthi bangena udlame olwalubizelwe nguye uTrump. Angiboni lokuthi futhi eNew York le ukuthi uzusuke uyetshaya udlame eNew York uza kuvela ngaphandle kwezinye indawo, ngoba uTrump eNew York lekala isapoti njengesapoti ukuthi ngaye kuthiwa kwenzakala eGeorgia kumbe eMississippi kumbe eTennessee kumbe eTexas udlame belungaba khona ngoba yikho lapho kulabantu abamsapota khona. Kodwa kamboni ngale ukuthi kuzaba lo dlame olumangalisayo. Bake bazama abantu lokuthi bengilandelela ukuthi i-FBI lezinye inhlanganiso ze-security bezikhangelele ukuthi kuyini okwenzakalayo kuma-charts lapha abantu ukuthi abantu bakhulumane, bathi hhayi akula okubumbayo okutshengisayo ukuthi abantu abaningi bathukuthele ukuthi bangahamba bayekwenza udlame ukuthi bancedise uTrump kulindaba yakhe.
Lo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe. Usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu Chris Gande.